So we see card descend about VOA in the belly.
Lami ngibonge uTanono Kawande ngobe sipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi kuThuzi bandlela 2024 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umnyaka uqala abanye bezibuza ukuba lo esiwusungule kuyona le iviki uzaba lobubelo na kwezombusazwe.
Ngabe ukuhambe ngibathi bayasa kulevu lokuthi bake bakhohlwe ngolimi abalikhulumayo, mhlawumbe besingabona i-political pattern e-power. Manje ngendaba zokuthi ibandla ukuthi likhokhiselwe ngamadoda akumele lisuke esigabeni esithile, kumele libe based eHarare.
Icele lebandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwizwa kwemali yama-passport lincitshwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Izalandelwa na inkuthazo yomanyano World Health Organization eyokuthi abantu bengaxhawulani emfeni njengenye yendlela zokuzivikela kumkhuhlane wekholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umnyaka uqala abanye bezivuza ukuba umnyaka esiwusungule kuyona le iviki uzaba lobubelo na kwezombusazwe. Umbuzo lo uza ngoba kulesipunepune kubandla le-CCC lona elikade lithenjwe ngabanengi. Lanxa leli bandla likhonone ngempumela yokhetho olwenziwe enyakenye, aliyanga imithethwandaba ukuyakhalaza ngokucilibezelwa. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa wazisa ukuba balobufakazi bamaphepha aziwa ngokuthi ngama-V11, kodwa ngokungayi emthethwandaba kwavela ukuthi amaphepha la ayingenelanga. Kuthe ngokuya kwesikhathi kwavela umnumzana Sengezo Chabangu ozithi unobhala jikelele webandla waxotsha amalunga aleli bandla edale lephalamende ele-senate lamakhansila athi bakhethwa ngudlu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Cassius Jayza Simana Mpofu.
Umnyaka lodlulelo kwezombusazwe kakhulu akukho nje okuningi okutshintshileyo. Okuningi esikubone ukuthi udubo lokuyakhulelwa lizwe lethu njengeZimbabwe luyaphambili. Ngoba labantu ede bekukhanya ukuthi mhlawumbe uhulumente ngoba uhulumente omutsha kwehlule, akukho nje into etshengisa ukuthi zele kule nto ezolunga laphana. Ngumnyaka omubi nje ofana leminyaka esuka kuyo yonke. Kuwe isikhathi esingoba lezulu kalikho kutho ukuthi futhi lowo mnyaka esizongena uzoba nzima ubangelwa ukuthi izulu asaye sibe nalo ma sibheke okwenzakale last year. Kuthi abantu basazohlupheka.
Manje nxa sikhangela wona amabandla ezombusazwe ungathini ngawo ikakhulu la aphikisana?
Amabandla ezombusazwe ngicabanga ukuthi abaqinisele umsebenzi kumele bawenze ikakhulu laba abaphikisayo, ngoba into esuka imanise ukuthi balwisana leZANU-PF. Same time ibona bayehle ukuthi babambane iZANU-PF ihlangene and yibo abayinika amandla. Bayehluleka nje ukuthi babambane babe yiphathi nje eyodwa ongathiwa bezi-coalition. Ngoba uma sikhangela ibandla eliphikisayo njenge-CCC yilo ibandla elikhulu. Kodwa-ke kusuke kubonakala ngathi alilamkhokheli sibili ongamelana leZANU-PF, ngoba lo mkhokheli okhona ungathi yes uthandwa ngabantu. Kodwa-ke isibindi leqiniso sithethe ukuthi abonakala ukuthi kumele ahambisane neZANU-PF akanaselo sisibindi. Kubangelwa futhi ukuthi ibandla lakalikhokhelayo alilabanye abantu ababonakalayo, nguye kuphela obonakala njengo-president wepharty. Kulabantu abayi-3 abakhethwe nguye futhi, uGift Siziba lo Mahere lo Promise Mkhwana barana ibandla beyi-3. So lokhana kunika iZANU-PF amandla, abanye ama-veterans e-politics abanjengabonxubela othenta ibiti labowente labanye abanjalo abaselanto abangayikhuluma ngebandla la. Ibandla laselithethwe lafakwe esikhwameni ngumuntu oyi-1. So lokhana kunika iZANU-PF amandla amakhulu kakhulu ngoba bayabona ukuthi yona ilandele liphisa ngwalo vele lidivideni kakhulu phakathi awulanto engaphuma engayizibantu efiyethu
manje nxa sesikhangela wona lo umnyaka esesiwusungulile ubona ngani kungaba lobubelo na ukuthi sibone kusiba lenkokheli kumbe ibandla elitsha elingasungulwa
ibandla lingaba khona ngenzeka libandla libe khona kodwa ngoba ipolitics yaseZimbabwe yona imingenqonya olulodwa kakhulu kuba ukuthi ibandla lelo libunjwe ngubani osuka kusigaba selizwe ngabe ukhamanti beZimbabwe bayafika ku level lokuthi bake bakhohlwe ngolimi abantu khulumayo mhlawumbe besingabona ipolitical pattern power manje ngendaba zokuthi ibandla ukuthi likhokhiliselwa ngamajority abantu kumele lisuke esigabeni esithile kumele libe based eHarare yiyo iproblem esinayo as long as amabandla ezomba ngazo wonke esuka eHarare kuzaba nenkinga enkulu kakhulu so ukuthi akukho lapho kuyiwa khona kuzohlala kunjani njalo nokuthi kukhona and i-CCC le ifana ne-MDC sizoqeda 40 years i-opposition ngoba ngeqiniso likhona abakafika esimeni sokuthi bathi sebezimise ukuthatha umbuso nabantu abalaba ngathi bafuna ukwenza ngathi ukuthi aba-challenge iZANU PF kodwa ngeqiniso akuna-challenge abayinika iZANU PF
Hello ke ngumnumzana Cassius JZ Simanampofu olandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa. Icele lebandla le-MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwembadalo yama-passport lincitshiwe imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Umholi wamapholisa esabelweni seBulawayo Central uChief Superintendent Vinkomo ephendula isicelo sebandla le-MRP uthe abalobanga isicelo sabo ngendlela efunwa ngamapholisa. Abebandlaleli bebefuna ukutshengisela emahofisini kamsitheli kobulawayo besola ukukhwezwa kwembadalo yepassport isuka kumadola emelika alikhulu lamatshumi amabili $120 isiya kukhulu elilamadola alamatshumi amahlanu US $150 okukhangelelwe ukukhuphuka kuyona le inyanga. Sixoxe lomunye wabagcina isihlalo obaleli bandla umnumzana Mudenda Chilumbo.
Bonga baba Christiane, siyabonga kakhulu. Into ekhona ngeyokuthi ipolicy yeZimbabwe is a partisan policy, iarmy yeZimbabwe is a partisan army, izeki yeZimbabwe is a partisan electoral commission, ijustice yeZimbabwe is a partisan justice system. So what I understand within the context of the Constitution ukuthi the constitution is so broad than the concept of imob amapolice abapho ngokusinika incwadi yokuthi i-demonstration yenu yamhlaka 2 January I need ama requirements awe mob imob and IPA kundiphosa ka Jonathan azichiana so those are they are just an establishment to infringe our constitutional rights so now we are saying ngabafuna ukuthi i-passport ibe $150 simply because bafuna ukuyothengela ama MPs awe ZANU PF ama Land Cruiser. It's unconstitutional. We have got many mechanisms of revenue collection. Passport is a circumstantial document meant to ensure ukuthi umuntu ophume elizwe uyabe elala. Whether ulanda umuntu ogulayo ngaphandle kwelizwe. So ningabona sebesithi yiyo imali yepassport yezasebenza to modernize ama-borders as umthuli ncube ekufakile ngesikhathi when there was i-question and answer session e-parliament. Uthi yena he wants to use that money to introduce automated passport readers in the border. Does it make any sense? Into ekhona ngeyokuthi akula mthetho obavumelayo ukuthi bayenze khonokho yisigumaguma. That's what we want to stop ukuthi homesitting lapha ekobulawayo mhlaka 2 abavuli thina izimtho kazi Republic Party siyavuka sikhona pa. We know they are triggered, they are triggers crazy, but that is not going to stop us.
Manje lizathatha nyathelo bani njengoba ukhanya yonke imhlangano eliqoqayo bayayivimba amapolisa.
Into ekhona esibili babathi Chris Gandhi, if all the state institutions are no longer responsible to run the affairs of the state ngendlela yiyo, as citizens we have got the repository authority to take the powers of the state into our hands. So we are saying advocate through the police, through the justice system, sifuna ukwenza intando kayiphikiswa. Hayi, asoze sikuvume lokho. Umnangagwa, the president of Zimbabwe, is only a temporary holder where office does not not the state. The state must defend the constitution against all odds. But as kubona ku ZANU-PF, the government here in Zimbabwe, as it is with the government, nesikwazi ukuthi ZANU-PF, there is conflation of state and part activities. Izani emisa zonke izinto. Sibabonile abantu bezani be demonstrator e embassy e Palestine. Bekokhelwa ngubaba uChris Mthwangwa. Yethi bona impi ese Palestine is not good. That we condemn impi yena with all the contempt it deserves. But thina abantu bemathebelele izani ayivumi ukuthi si demonstrate against ukuthi bonke abantu abayenza indaba yegugura huni abanjengomnangagwa loSidney Sekarama kabathonisiswe ku International Criminal Court of Justice abafuna ukuthi si demonstrate even ukuye eBhalagwe bayasiyabisa. So we are saying no, we have got the authority. Bona ukuthi bathembe ukuthi bazasibulala. Interest ikhona thina ukuthi abavuli lapha namhlabathu lokho angikuphumputi abavuli. We are going to lead from the front as the leaders of Inkwakazi Republic Party National Interim Committee. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbo ongomunye wabagcinisihlalo besicelele bandla le-MRP ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Zalandelwa na inkuthazo yenhlanganiso ebona ukulondolozwa kwezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization eyokuthi abantu bengaqhawulani emfeni njengenye yezindlela zokuvikela umkhuhlane wekholera. Inhlanganiso yeWHO ngeviki edluleyo ikhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi athathe amanyathelo okuzivikela kukholera ngokuthatha amanyathelo ambalwa afana lokuthiyana lemikhuba efana lokuxhawulana ezimfeni lakweminye imibuthano efanayo ngalesi sikhathi sekhefu. Kumbiko ethulwe enkundleni yokuxhumana eX linhlanganiso ithe abantu kumele bageze izandla ngesepha ngaso sonke isikhathi njalo bengadli ukudla okungcolileyo ngoba lokhu kungabafaka engozini yomkhuhlane lo. Uhulumende uthi selokhe umkhuhlane wekholera uqhamuke elizweni kunyanga ezedlule ezimbalwa usubulele abantu abangamakhulu amabili lamachumi phose amabili 217 njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezilichumi lambili 12,533. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo kansila ka ward 9 kobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho yena othi abantu kumele bayilandele inkuthazo ye WHO ukuze bazivikele.
Ambona mina ikutazo ekhathi kakhulu nxa sikhangele ukuthi sivikele izalwane zelizwe lethu leZimbabwe makhangela moso even edrobheni lakobulawayo. Ubona ukuthi lathi njengomanye manje asithethe zilinyathelo ukuthi ngesikhathi sekhefu sonesi lapho kuba umbuthano abantu bejabula bebaningi sibona ukuthi abantu bayathola amanje. Saphuma le-resolution yokuthi inezimatho ezisifake 120 hour water shedding but ngesikhathi sekhefu sokhesi sizama ukuthi sinikeze abantu amanzi sasithende i-water shedding. Sibona kuzancedisa futhi ukuthi sivikele lo mkhuhlane lo osimemetheka. Namba inyathelo eqakatheke kakhulu eliyenze i-World Health Organization khonapha kwelezimbabwe.
Kobulawayo ungathi sinjani isimo sekholera?
Kobulawayo umkhuhlane awukamemetheki kakhulu ngoba kukhanya abantu labo they are becoming very cautious ukuthi bayananzelela ukuthi benangolomchapa into leyingabavakajela. Benkuthazo isikhona from that njengoba umani sifaka kobulawayo sizama ukuthi sixwayise nokufundisa-ke uzulu ngendaba leyo yekholera.
Uke waphatha udaba lwamanzi kanti kulo daba lwengcikeza njalo sike sabona kusikhatshana esedluleyo abahlali bekhala ngokuthi ingcikeza kayibuthwa ngemfanelo. Obe kulakho kumbe okulakho ukumemethekisa imikhuhlane efana lekholera ungathi njengomasipala selizibutha kuhle yini izive?
Sibe nemizamo ethile njengoba nikwazi ama-reference compactors ayemalutshwane kodwa sisaphakathi ukuthi sithenge i-6 lokudinga futhi labo abasincedisayo ukuthi outsource ukuthi besincedise ukunjani ukubutha izivi lezi sibabhadale. kube ngajabula kakhulu ngoba siwathengile. I think inyanga ezidelileyo babonile siwa commissioner ama-reference compactors lawo and izimi sezivuthwa nesikhathi. Kodwa futhi ke sibese sibe ungabona ukuthi akhangela i-CBD yethu ikakhulu emakethe kulobo nzima ngoba ubunzima obukhona mbona ngani yingabomo eyenzwa ngabantu asebelethe eminye imikhuba yabo bevela kwezinye isigodlo bezeye bethu koBulawayo. Into lezo ngazinanzela njengemakethi koBulawayo lapha kwakunganjani. Kule bantu abafakwa laphana for political reason bevele kwezinye isigaba belethe imikhuba yabo engalunganga. Ikubona uBulawayo ungakhayela ku-CBD laphana kasakhangeleki. Lathi thine mizamo ethile sekuthi siyabuta senze kodwa thina kodwa ajikela khonaphana. So sikhathi ke sizazama ukuthi kathe sike njengoba sesingamanye ama-councils alo naleli bandla elibusayo akwani ukuba yi-5 sixhumane nayo sincethisane ngoba yibo abantu abangakwazi ukusigoqelela abantu bakho laba abanye abakhona phana. Sibona nje kuyinto nje engathi ngadisa ngoba labo they are very cooperative nxa sikhuluma sixoxisa nabo bona labo amanye ama-councils-ke asijoyileyo ebandleni elibusayo.
Hello ke ngumnumzana Donaldson Mabutho ukansela ka ward 9 koBulawayo obixoxa icingweni lo ntungameli inkomo we studio 7. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Mbingeleni enkundleni ngithi litshona njani basakazi. Hayi basakazi, isimanga esilaso nansi kubonakala uChabangu efuna ukubaleka lekhanda likaChamisa. Umbuzo okhona yikuthi kanti uChabangu wakhaya kale efuna ukusebenzisa ikhanda likaChamisa engasebenzise lakhe ngoba layo le party yakhe ebizwa kuthiwa yi-CCC. Kodwa uzwakala ingathi ufuna le kaChamisa ngoba ekaChamisa sesikhuluma kuniso ama supporters ilawo amaningi futhi kakhulu. Yikho libona nje uChabangu ezama ukusebenzisa ikhanda likaChamisa ukuthi ezwe lapho ngasebenzanga khona. Cabanga ukuthi lakhe ikhanda likhulu kakhulu maye ngalifaka laphana lingase lingamsebenzele lakhe ikhanda kunokuthi beloke elwisana ngekhanda likaChamisa eloke efuna ikhanda likaChamisa. Uyambona impela konke okwenza ukuthi uzama ukudikiza kodwa ke hayi umbuzo ukuthi ke Chabangu hambe ezidlela imali yabantu owayithathayo bisela imali yabantu leyo wayidlayo isela imali yezano leyo wayidlayo ngoba lokho kwenzayo ngelinanga lapho kuzadubuka khona kuzokuchiya mpela uMangele Chabangu.
Siyabonga amaZimbabwe amahle sithemba lingene kahle eminyakeni omutsha ka-2024. Siyabonga sithemba ukuthi soqhubeka inkosi sigcinile njalo sibonisana sinikeza nayo imbono ngekusaselitsha leZimbabwe. Siyabonga basakazi bethu beStudio 7 masilinga lapho wayiphumule madonkini.
Hawu mbingelele kakhulu ngenhlokozo nangenjabulo Studio 7 lina elisihambela phambili ngokusethulela izindaba. Ngihlale nje phezu kodaba ngaphandle kokudlalisa isikhathi ngithi mina ngithanda ukubingelela bonke abayizihlobo kunye nabangani kundawana zonke zamagumbi amane omhlaba ngokushiyashiyana kwazo ngisho nabanye abaseHarare, abanye abaseSouth Africa, abanye abaseZimbabwe. Ngibingelela abafowethu, odadewethu kunye labomama ngithi hayi bakithi inkosi siyayibonga ngokubana sesesafinyelela usuku lwanamhlanje lokubana samukele uncibijane singabaphilile. Kungasenani bekhona ke abanye kuyikuba sike sathi ukulahlekelana labo nabanye abangazange baphatheka kahle ngawo nalo nyaka esiwugqibayo kumanje. Kodwa bese ngithi ke mina hayi sibonge khona lokhu ukuthi sasekhona esiphefumulayo. Ngakho ke ngithi hayi siyabonga maStudio 7 amahle asisethule izindaba ngiqhubeke senza njalo. King Moyeni wakwaNdlovu.
Studio 7, Studio 7 injani? Imbingelele wonke abasakazi bethu lapho kuStudio 7 sithi ngizithanda mini. Ngiyaphila kodwa kwindawo zonke zomhlaba, ngabe ngiyaphila khona ngaphi America, ngiphile kuDubai, ngiphile kuZimbabwe, ngiphile ngaphi South Africa nabo South Botswana ngiyababingelela. Igama ngokuphuma uphethe lapha ekwite empandeni kwesikasigola isigaba. Ngiyaphila ngithi ngiyababingelela bonke. Ngiyele nomama wakwami ekhaya, the financial lotjo, ngiyababingelela bonke abafowethu abasemazweni ukuthi ngithandane nonke niweni nakumusha.
Studio 7 siyabonga baphathi behlelo, siyabonga kakhulu, sigcine umnyaka omusha, philile umndeni osigcinile. Noma bakhona abantu abanjengochabango abangafuni izinto ziphumelele, kodwa siyacela lo mnyaka omusha umuntu masinike amandla. Konke abakwenzayo kubi abantu bayabumba bona bayadiliza, umlimi esinike amandla ukuthi siphumelele. Lathi sifuna nje ilizwe lakithi liphumelele, liqale kutsha, siqale umnyaka omusha, yonke into ibe ntsha. Siyabonga kakhulu Studio 7 labaphathi behlelo, sibonga bonke abantu abafike lo mnyaka siphile, abanye abawufikanga lo mnyaka. Siyabonga kakhulu futhi phambili ngohlelo lwenu lokubambana, abantu babambane lapho bakhona, balwe belwela into eyodwa, khiphe izano kuphele. EZimbabwe into esiyikhangelele esifuna ukuyilungisa leyo, ukuthi sonke amaphathi wonke abambane khiphe izano. Siyabonga kuphela umlimi asinika amandla, singaphela umoya. Siyabonga
Studio 7 basakazi bethu abahle kakhulu, siyalibingelela. Ngisithi ngathi ningangena kakuhle nyaka nomtsha. Nathi siyanxusa ukuthi uNkulunkulu asikhokelele nalapha abantu bajabula khona, izizalwane zonke zaseZimbabwe. Sijabule kodwa sibuye sizigade, sizilimithe, singene enyakeni omtsha siphilile, siqale iziqalo ezintsha ngokwentando kaNkulunkulu. Ngiyabonga amazwi kaNcube lo obekhuluma kuStudio 7, amazwi akhe mahle kakhulu, amazwi akhe ayakha.
Sanibonani bathwakaza bahle. Hayi, siyabezwa uMalakhe Inkomo lapha babekhuluma ngendlela abakhuluma ngayo, bathi bona kubona bacindezela amalungelo abantu, futhi bona abaphuli ilungelo lomuntu. Yebo, siyakuzwa baba uMalakhe Inkomo, uyakhuluma kusho ukuthi thina njengamanje sesizocela ukuthi uStudio 7 akakhulume nominister wamaphoyisa uPaul Nyathi, akachaze imithetho esetshenziswayo kuconstitution, ngoba lokho esikubonayo abantu mabeyokhankasa sokuvele kufika amaphoyisa babachithize babadudula kuthiwa abekho emthethweni kanjani, ngoba i-permission letter bazoba bayitholile bahamba nge-permission letter, kodwa kumane kufike nje amaphoyisa abachithize bathi bafuna lokho. So angithi amaphoyisa wona kumele eze laphana azolinda, azolinda uDlakela mali uzoqala, hayi ukuthi bavele bafike basuse abantu bathi alikho emthethweni. Yinto yona le elwisa abantu futhi elwela ngamabandla aphikisayo, ngoba akulona ilungelo lokuthi amapolisa afike ahlukumeze abantu. So sicela yena uPaul Nyathi lo mkhulu wamapolisa boStudio 7 weke nikhulume naye, sizwele ngendlebe zethu ukuthi kanti imithetho yakhe yena ihamba njani, ngoba siyakubona phela kuyenzeka, kodwa abebandla eliphikisayo elibusayo bathi bona akusibona into zamapolisa lezo. So sicela lo ubaba lo akakhulume lapha kuStudio 7, silalele.
Africa mate, ngiyabonga Studio 7 indaba zenu ngazonke izikhathi, tenkosi kuhosisa umnyaka omutsha, niqhubekele sinenze izinto ezimnandi. Ngibingelela bonke abangazikhethi ngegama lenkosi Philani, libusiseke. Nengane zami uhle kwenkosi Khumalo, ntombi zinhle Khumalo, ntombi futhi Khumalo, noDumelo Khumalo, ngiyalibusisa ngegama lenkosi yethu Sisu.
Sanibonani Studio 7, ngibingelela abasakazi bonke uStudio 7 abalaleli titi yepinye omutsha. Ngibingelele lokho kwami kwanaleli bhale ngwalongwalo kwangekumpolisa, ngisithi njani kwagwami lapho ngene njani unyaka omutsha, labana bami bonke lapho. Hayi, siyabonga
Studio 7 siyabonga balaleli abahle, basakaza abahle nabalaleli. Okokuqala, kanti icala leli legugurawunde lizothoniswa kanjani ekubeni ezinto aphinda belijaji ayiphume ezandleni zezintu nalo mnango wakho ayiphume iye kwabazimele bakithi, bantu bakithi. Okwesibili, gqugquzelani ukuthi sizimele bantu bakithi, kuyekela le nto zamu.
Okunye bakithi, bantu bakithi, sicela lisikhuzele uMalakhe Inkomo, limkhuzenini impela, aziphathe kahle, engaziphathi kabi. Izanu le kade baginya abantu sibhekile, uMalakhe Inkomo limkhuze kakhulu. Bantu beStudio 7, limtshele ukuthi mpinya tute kuzega mkaya waki. Mkaya wami ngempela usuge fela puzega kuze umalaki. Enga chabuli aza atulise. Yeah. Enga chabuli aza atulise. Sia wazi kutu ya tola kongu ya suti. Koti zanu rate iba 77. Iba 77 uwe chapis. Uwe chingama. Yesi ndebele. Ibu shafu nipeti gula shelele. Uzo sola malaki nkomu. Sia uzo amasma meru studio 7. Utizi ntozi raite zimbapo yonki ndi raite. Ayiki ndi raite malaki. Ukamba manga egele udlala ngabantu wena ukhole imali ezano udle lokho okudlayo ungakhuluma manga izinto ziyabhede eZimbabwe le okhulumayo ngunyade again mise South Africa just because uthola lokho ngamasento okutholayo ngalakhe inkomo cela nimdlulisele lento le ngiyabonga
salibonani basakazi labalaleli bakithi siyabonga ngelisenzela khona kodwa siyacela ukubana ke lisifakele sichasisele sizwisise kuhle sizama ukulendela lela indawo le ephethe isadaki lapho lithela thola amaqinisa cela libe lisichathekela ngoba asizwa kuhle asizwisisi njalo asicina sesizwa amanga lamaqiniso thina siloyisa ukuthi isadaki ayikhokheli ukuthi kwezi ama elections amatsha eZimbabwe ngiyabonga
lati siyabonga lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu enisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12 465 0318. Ukwezimelika ele-Israel lithi selizasusa amanye amabutho alo esabelweni seGaza kodwa impi iqhubeke ngokuhlasela amabutho eHamas ngezinye indlela. Leli lizwe langenisa amasocha amatsha azinkulungwane ezingamakhulu amachume amathathu 300,000 ukuze kuqhamuke impi le. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Yeah, I think mina iAmerica ingadecide and njengoba sisiya kukhetho lukamongameli uzobona ukuthi kuzoya ngokuthi abantu ama-citizens aweAmerica afila kanjani ngempilo ngoba i-Israel yona yodwa ingela support from iAmerica angiboni ukuthi ingakhona ukuthi iqhubeke ngale yampile ya ngoba internationally umhlaba wonke jikelele sekule condemnation enkulu esiyibonayo abantu abaningi besithi hayi cha lokhu okwenziwa yi-Israel sekuyi-genocide and I think ukuthi for i-America for uJoe Biden ukuthi abonakale elokhu encedisana lo Netanyahu ngokubaprovida izikhali lezimali ukuthi baqhubeke ngale mpi I think sizobona eqala lose support and ngabona ukuthi usezoluza support engamluzisa ukhetho ngibona ngathi mina uBiden uzoshehlela sizwile vele elokhethi ku-Israel kumele batshintshe indlela abalwisana ngayo le Hamas bayekele into yabo le ukuphomba ukubhomba all over bebulala lama innocent civilians ukuthi mabazame ukuthi babe more strategic kule mpi bathagethe ama-terrorist e-Hamas bengabulali izakhamuzi ezingenacala.
Ubona ngani udaba lwempi yona le e-Israel le-Hamas luzaba lomthelela na kukhetho lona lo esilukhangeleleyo kulona lo mnyaka?
Yeah, definitely kakhulu ngoba sibone abantu abaningi bekhankasa bedemonstrator emadolobheni amaningi la e-America abaningi bakhona besupporta ukungabulawa kwabantu basePalestine. So silabantu abaningi abathi bona Joe Biden sakuvotela thina singisho abantu abalapha e-America abaphuma emazweni ase-Middle East khona ngale kubo-Palestine bathi but Biden sakuvotela kodwa le nto osuyenza uvumela uNetanyahu ukuthi abulala abantu bethu angeke sisakuvotela. And then on the other hand, sibona futhi abaningi abakhankasayo on the side ye-Israel besithi Israel ilelungelo lokuthi izidefende ma kuwukuthi i-attackiwe njengalokho esabona kusenzakala. So yes, impi le yase-Israel leGaza ile izo-influensa kakhulu ukuthi abantu bala e-America bavota kanjani kukhetho oluzayo.
Hello, ke ngumnumzana Den Moyo ocubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umnyaka uqala abanye bezibuza ukuba umnyaka esiwusungule kuyona le iviki uzaba ulobubelo na kwezombusazwe. Icelele bandla le MRP ebelifuna ukutshengisela lamuhla phezu kodaba lokukhwezwa kwamapassport lincitshwa imvumo yokutshengisela ngamapholisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.